inhlanganiso yezekhi ikhiphile imibiko yokuthi kuyini okudingakalayo ukuthi umuntu nxa efuna ukuncintisa kulolu khetho olukhona lukamhlaka 26 Mbimbitho ukuze abhalise kunomination court. Esilethemba ukubana labo abazimisele ukuthi bakompite kumbe bancintise kulolo khetho bazitholile izinto ezifunakalayo ukuthi babe lazo ukuze bazobhalisa. Kodwa-ke esingakutsho ukuthi uzulu jikelele kakwazi ukuthi kathi vele kuyini okufunakalayo ukuthi umuntu azabhalise ukuthi ancintise kunomination court. Esingakukhuthaza izekhi ukuthi nxa befake imbiko yabo, yebo ikhona ku-social media platforms, kubo-Twitter, kubo-Facebook, kodwa abantu abaningi sokusithi ngabe bakhona abaphuma la kuma-radio bememezela ukwenzela ukuthi laba abangabe belesifiso kodwa bengafinyeleli enkundleni zokuxhumana labo babekwazi ukuthi kuyini okungabe kudingakala. Ukhona omunye umuntu ongabe phansi khona le Cawona Genetology, ephansi khona le Mthoniselo eDlawa, ephansi khona le eKezi kumbe eGogwe ongafinyeleliyo oTwitter labo Facebook. Kodwa-ke nxa kule msakazo efinyelela khona ngale kunganceda kakhulu ukuthi abantu bahlale bekwazi ukuthi hayi nxa sufuna ukuparticipate ukuthi lawo ube yingxenye yalaba abazavotelwa i-nomination court ikhangele ukuthi ube lalokhu lama-announcements imbiko yabe isakazwa ngemva kwesikhathi esithile nje masinyane abantu babe bekwazi. Kodwa-ke kathe uzafica ukuthi songazani into yakhona i-elitist yalabana abantu abaqavileyo abantu abalezinto zabo abangena kubo-Twitter abangena kubo-Facebook ezinye inkundla zokuxhumana yibo abangagcina belolwazi. Lama newspaper siyakwazi ukuthi emaphandleni ama newspaper kafiki. So songanithiwa into yabantu bemadolobheni lalaba abahlala lapha okule internet khona. So lo muntu uyabe ekhatshana nalapho kuba nzima ukuthi afinyelele lolo lwazi.
Kodwa singathi inhlanganiso yezakhi elilungiselele kuhle yini ukhetho lolo olwama-by elections labantu balulindele ngabomvu.
Masithi siyananzelela ukuthi inengi labantu alenelisanga ukuthi libhalise ukuvota. Singeke sitsho-ke ukuthi uhlelo luphethwe kuhle ngoba ukhona omunye umuntu ongabe efisa ukuthi ayevota kuwona lama-by-elections ngoba siyakwazi ukuthi kwathi kuproclaimwa ama-proclamation dates abe khona ngesikhathana esisanda ukwedlula nje. And ngaleso sikhathi ungananzelela abantu abaningi bebesehluleka ukuthi bathathe izithupha zokuthi bayibhalisa ukuvota. So ngaleyo ndlela bakhona abantu abazasala bevayeleke ngaphandle ngoba umongameli angavela akhuluma amalanga ukuthi ukhetho luzaba nini. Laba abantu abaye bengakabhalisi lanxa ngaze bayibhalisa ukuthi bafuna ukuvota abasoze benelise ukuthi bavote kolama by-elections la abuyayo. Khonokuyana-ke thina kithi sesikubona njengendlela yokuthi sohle kwavinjelwa abanye abantu ngaphandle. Sibe sesikhangela ukuthi kuvele kulohlupho lokuthatha ama-IDs eZimbabwe. Baningi abantwana abafisa ukuthi babhalise kodwa ngenxa yokuthi abalama-IDs khonokuyana sokusenza ukuthi i-process yonke ingasahambi kuhle ngenxa yokuthi lanxa umuntu elesifiso sokuthi ayibhalise ukuthi abe ingxenye yalolu khetho aphatheke kulelo khetho olubuyayo luka-26 Mbimbitho ngaseyikwenelisa ngenxa yokuthi kalaso leso sithupha. Njalo ngendlela esikuzwayo nje nxa sibala amanye iziphepha lanxa sibukele ama-TV amanye leminye imisakazo uyafica ukuthi amanye amabandla kukhanya avunyelwa ukuthi abuthane kulamanye avunyelwayo. So khonokhana konke kwenza ukuthi ukhetho abantu balubone ngazani kuthiwa lufeva ezinye inhlangothi kaziphathekanga.